lami nithathele lithuba ngibonga uIvanza Zinika obesethulela indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba ulamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku-17 esibandlela 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu namhlanje, ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Akulanto etshintshileyo.
Inkampani yakobulawayo ethiwa Plon Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesishona lesikhiwa kuphela seliqolisile ngomlayezo, kodwa abesindebele bazonde baganunwabo.
Inyanga kayikapheli sokulezehlakalo ezikwane ezintathu kulokho kusenziwa ukuganga okunje, kukhulunywa ngendlela yokufuna ukuxhopha njalo le ndlela yokuthi kulwiswane, asonto enhle kakhulu.
Idale lephalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga eZimbabwe Independent Complaints Commission, okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha.
I-Independent Commission leyi abantu abazayiselekta ngama-parliamentarians avela ebandleni, and kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla elivusayo lifunani.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Ibandla le-CCC lilandule imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe. Lokhu kuqale ngemva kokuba umsekeli wesikhulumeli sebandla uMnumzana Gift Ostalos Siziba ethule umfanekiso kamongameli webandla uMnumzana Nelson Chamisa egqoke impahla ezilombala oluhlaza okwesibhakabhaka. Waseloba ukuthi lo ngumkhokheli we-Democratic Alternative for Zimbabwe kumbe DAZ ngamafitshane. Lokhu kuthathwe ngabanye njengendlela yokuthi ibandla le-CCC seliguqule ibizo ukuze lenelise ukuzivikela kungxabangxoza ekhona kathesi kuleli bandla. Kodwa isikhulumeli saleli bandla uMnumzana Promise Mkhwananzi utshele iStudio 7 ukuthi ibandla le-CCC aliguqulanga bizo.
Liguqula ibizo njani? Ibandla liguqula ibizo lebandla i-Citizens Coalition for Change ekhokhelwa ngubaba u-Advocate Nelson Chamisa. Akulanto etshintshileyo. Yiyo esingathi ngesikhiwa i-Zimbabwe's Democratic Alternative. Nxa sithi Zimbabwe's Democratic Alternative sitsho ukuthi yilo ibandla elimelele ukungena lincedise ilizwe ngoba leli le-ZANU PF selehle.
Ngezinye indlela uthi wena ukuthi alternative, democratic alternative akutsho ukuthi libizo ngamabala nje akhulumayo ukuthi hayi thina singenye singathi indlela yokuguqula izombusazo.
Kuyiqiniso thina yithi esingathi ngesikhanga singachaza into ngesindebele, kodwa ukuthi alternative siyithi option ekhona ngaphandle kwezanu PF siyehlulekile. The only choice abantu abalayo, the democratic choice abalayo, is Citizens Coalition for Change ukhokhelwa ngobaba u-Advocate Nelson Chamisa.
Ye, besibona lapha ebulenjini ku-X abantu bethu bona licebo elihle ngoba kungavimba abantu ababe befuna ukuthi babhidlize ibandla nxa lingaguqula ibizo. Lina likuthatha njani khona?
Ibizo sabe siliguqulelani, ilibizo lethu esilalo yuba ibandla lethu esilalo. Endlini kungangena inyoka uthuthe emzini wakho, uyadila lenyoka esendlini iziphuma.
Ye, kodwa ke sesikhangela lona udaba lokubana kungani kulodubo lokuthi labo abafuna ukuncintisa bahanjiswe emthethwandaba lokunye okunjalo. Lithetha amanyathelo bani ukuthi livimbe lokhu?
amanyathelo sisathatha wonke and sifuna ukuqinisa abantu bethu ukuthi akula muntu wethu ozakwaliswa ukuncinta, akula muntu wethu ofuzaliswe ukuncinta, ngoba ukuncinta lokho kusemthethweni. Yes, ngathi ngesikhiwa i-democratic right yomuntu wonke jikelele eZimbabwe ukuvota lokuncintisa ukuthi avotelwe nxa efuna ukuvotelwa, esebenzisa uphawu kumbe ibandla afuna ukulisebenzisa. Ngakhethelwa ikhothi ukuthi hayi, wena ukhuza ukwanisa ukuncinta kuleli bandla ngoba kuneliyani ibandla. Ngikho ubona ukuthi ngo-August 23, 2023 kwakulama-double candidates, kulabantu abangena bezithi bayi-triple seal engayisiyo, kodwa bangena but ngokuthi abantu babekwazi abakhokheli babo azange
lo ke ngumnumzana Promise Mkhwananzi, isikhulumeli sebandla le-CCC, wekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
The Voice of America, VOA.
Inkampani yakobulawayo ethiwa Plone Motors ebifake umlayezo wokuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma isishona lesikhiwa kuphela, isixolisile ngalo mlayezo kodwa abesindebele bazonde baganunwabo. Linkampani ibifake umlayezo enkundleni zokuxhumana isithi ifuna umtshayeli owazi indimi ezimbili, isilungu lesishona, njalo kumele abe ngowakobulawayo. Kodwa izolo linkampani yethu le umbiko ixolisa isithi ibingenzanga ngabomu njalo ibingajonganga kweyisa abantu besindebeleni. Kodwa lanxa ixolisile linkampani, iningi lesindebele lokhe lizondile. Sixoxe locubungula ezamasiko omnumzana Greta Vodloza Sibanda ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina nxa ngikubhekile lokhu ngikubona kuyindlela yokuchopha abantu, kuyindlela yokuganga, kuyindlela eyenziwa ngabomo ukuze abantu bakithi kumbe ngithi abantu bemathebeleleni bahlale bezondile. Nxa uzondile awukwazi ukwenza ngisho iloba yini eqondileyo. Lokhu kwenziwa ngabomo, alibani abantu bakithi singakunanzelela konke khonokho, kodwa eqinisweni ngokuthi vele abantu bemathebeleleni Berlin kabenzwa abantu, abantu bemathebeleland benziwa nje izinto ezinganakaniyo, njalo abantu okungamelanga ukuthi ngabe bafinyelela duze lomnotho, ngoba nxa kuzodingwa lowo muntu okukhuluma isishona lesikhiwa kodwa engiwakobulawayo, kuhamba njani, kungenzakala njani khonoko, hanjwa kubona ukuthi kuyikuganga konke lokho okufuna ukwenziwa. Engithemba ukuthi la mankampani zona lawo ayenza khonokho kumele ukuthi lapha kobulawayo ngabe asuka lapha kobulawayo abuyele kibo khona le rari kwenzela ukuthi khona bayedingana bona khona ngale kibo, kulokuthi abantu bathethisa abantu ngalolo hlobo ukuthi badinga umuntu oyenelisa ukukhuluma isishona ngisho lesikhiwa. Kodwa ephakathi nakwenzile kanye kanye eMathebeleland ikuganga okukhulu kakhulu lokho, njalo ungananzelela ukuthi khona akwaqeda isikhathi esingakanani. Izolo laphana kade bebeka ikhanda likaChabango enkosini, okuyindlela futhi yokuzama ukweyisa abantu beMathebeleland, okuyindlela yokweyisa kanye lempande yabo. Abantu akubona ukuthi ikuganga lokho ngoba bona beyisa uChabango, ngenxa beseyisa uChabango babesebenzisa uChabango ufana lalwana umuntu. Abantu uyayibona ukuthi indlela yokuganga yonke leyo asonto elungileyo leyo kakhulu. Kanti isiZulu nanka amankazana lawo la akhulume kubi kakhulu ethi yona inkosi loBhengu uyayathengisa. Ikuganga okungakanani konke khonoko, angazi ukuthi uhulumende yena uzakuthini, angazi ukuthi laleyo kampani ibhodi yakho izokuthini, imanagement yakho izokuthini, ngoba lapha kusho ukuthi sokusobala ukuthi khona hayi abantu kabasawelelani, abantu kabasakhangelani kuhle, sokusobala nje ukuthi khona hayi njengabantu beMathebeleland kukhona ukweyiswa okuthile, kukhona ukuxhotshwa okuthile osokumele ukuthi khona hayi abantu beMathebeleland, le leadership yonke seMathebeleland kumele ukuthi ime, kungelani lokuthi kuzana uPF kusisi kumbuku MRP, kumele ukuthi leadership yonke eMathebeleland ime, ingavumi ukuthi abantu bakithi beyiswe ngalindlela. Ngoba nxa sikhangele yonke leadership eMathebeleland, yonke leadership kungelani lokuthi lalabo abaseduze ngisho lo president kumele ukuthi bakukhulume konoko ukuthi no president into leyo yenzakalayo hayi kasayiyonto right lay.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungakusenzakala lapha, sesibona izehlakalo zonezi ezingani ngezokubandlulula abantu besintwini sezisanda
kuyini ongakusenzakala
inyanga kayikapheli sokulezehlakalo ezigwane ezintathu kuloko kusenziwa ukuganga okunje kukhulunywa ngendlela yokufuna ukuchopa njalo le ndlela yokuthi kulwiswane asonto enhle kakhulu leyo la ku United Nations lezi izinto okumele ukuthi zikhulunywe zenezo ukuthi nxa sikhuluma ngenali into yokuthi we are being segregated these are the things esikhuluma ngazo ukuthi khona we are being segregated we are being marginalized kathi sebefunwa lokuthi marginalize ngolimi lwethu sho phakathi kwenziwe uye khuluma ukuthi ufuna umuntu okhuluma isishona lesikhiwo hayibo
Hello ke ngumnumzana Greta Vodloza Sibanda ucubungula izamasiko ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekobulawayo Idale lePhalamende selisungule uhlelo lokukhetha amalunga ekhomishini ethiwa Zimbabwe Independent Complaints Commission okuyikhomishini ekhangelane lokwamukela izikhalazo zabantu abayabe behlukuluzwe ngabezomvikela abagoqela amapholisa lamasosha. Idale leli lithi abantu kumele baze phambili lamabizo alabo abafuna baba bengene kulikhomishini. Lithi amalunga ekhomishini le kumele ebe ngabantu abafundela umsebenzi wokwahlulela enkantolo ye High Court kumbe amagqweta asebenze okweminyaka esikhombisa kumbe phezulu. Ingcwethi kwezempila kahle ezisebenze iminyaka efanayo kumbe umuntu oke wasebenza kwezomvikela labo yibo abangafakwa emsebenzini lowo. Untungamile inkomo Studio 7 uxoxe lesiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo amalungelo oluntu eye ibheju likaZulu umnumzana Mbuso Fuzwayo.
Elizweni leli akulabantu okuthiwa ngabagcini bomthetho elizweni silabantu abasebenza lapho kufuze kube lugatsha lukahulumende bebe ngabagcina umthetho kodwa kakhulu kakhulu basebenzela ibandla independent commission leyi abantu abazayiselecta ngamaparliamentarians avela ebandleni ende kuyabe kusazakala ukuthi kufunakala umuntu ozwisisa ukuthi ibandla elibusayo lifunani umuntu ibandla phela libusayo yilele phula umthetho lisebenzisa zona ezingatsha zamapolisa nani lani whenever be under a political threat so they akusoze kube leyinye indlela okungathiwa sokufakwe eyinye ikomishini kumbeni uzibane ongabakhangela as long as besenza okufunwa libandla akulanto ezatshintsha ngiyakhumbula kulomnyaka ongu-speaker we-parliament uJacob Mdenda ibandla lakhe lake lamenza wa-resigna ese-resignile kwathiwa usengu-chairperson we-human rights commission kwakuyisikhathi sohulumende ombambaniso bathe sebethethe amandla ngokupheleleyo sebebusa bebodwa bamsusa laphana bayambisela wakupolitburo eqeda kupolitburo bamenza waba ngu-speaker of parliament so gimi abantu bonke abazafaka kwakukhomishini leyi akukho okuningi engikukhangeleleyo ngaphandle kokuthi bayaba yi-extension yokuyafuqa imfuno zebandla labo eliyabe libadeployile and there is no way abangakhuluma against it silawo kathesa okuthiwa ngama-independent commission silayo i-human rights commission silayo kodwa kuyi-NPRC commission lo phethe amandla oyophethe ilizwe uyithathela amandla santando so labo abazabe besezihlalweni bengenza abangakufuniyo bayabakhipha mbeni bayenza okunye okuzamangalisa so mina sengalahlekelwa lithemba lokuthi singaba le-commission e-independent as long as silalabo ababusayo
ngabantu abanjani Fuzwayo okumele bakhethwe bangene kuli-commission
alubana besililizwe elilobuntu okuphiliweyo emakhanda kusakhiwa isizwe bekufuze kube ngabantu aba-independent from political parties kodwa ngeke ukuthole lokho sizaba labantu abalandela okufunwa libandla eliphethe amandla so yikho mina engikukhangeleyo ngoba ungakhangela Kathesi kubo MPRC, kubo Human Rights Commission, kubo ZED. Ndingabonga abantu abawade kuma Independent Commission zona lawo ihistory yayo yabo kumbeni after that ukuthi bagcine sebeyini. Sibabonile abaningi kodwa bekuzekhi babe ngama-parliamentary candidates ezano kumbeni baparticipate kuma-primary elections ezano.
Lo ke ngumnumzana Mbuso Fuzwayo isiphathamandla senhlanganiso elwela ilungelo loluntu ibheju likaZulu ubexoxa lontu ngamili inkomo weStudio 7 ekwobulawayo. Manje ke sizwe esivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulabalimi ababili abalahlekelwe zinkomo ezilichumilane ezicatshangelwa ukuthi zafakelwa ithefu. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi kulababili abeZimbabwe ababanjwe emkhuhlane wesihudo oyikholera kwele South Africa. Ababili laba abesilisa babikwa bebevela ekhaya. Bathe bengena kwele South Africa eMusina bakhala ngokugula basebehlolwa batholakala belegcikwane lekholera. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya izandleni zenu linabalaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Sanibonani, sanibonani lonke kuStudio 7 abalaleli lingabe linjani lonke siyazizwa indaba ezimnandi ezinhle esizikhutshelwa ngoStudio 7 but into esihluphayo elizweni lakithi iZANU-PF ithe iza yenza utshintsho but utshintsho asiluboni kanti baqala nini ukwenza into zabo manje sebekhala ngokuthi i-CCC yenzayo ayi ibandla leli liyehluleka leli.
Salibonani kuStudio 7, salibonani kuStudio 7, ekusene enhle kangaka. Ngithi salibonani lonke ngomusa wenkosi. Bese ngithi bantu bakithi nginombuzo. Uthi kathi sinxetshelwani lezwe lethu esiyimthwakazi salicela. Sibanjwe yini? Besicela ukubuza kuyo uPresident Emmerson Mnangagwa weZimbabwe ukuthi yini inkinga kathi asinxetshelwani lezwe lethu. Sesihlupheke kwanele. Sihlukumezile ngakho konke akwenzile kodwa ke siyakwamukela lokho. Sesicela ngokwethu asalelwe kwakhe siyabonga. Ngokukhuluma ngoDumsane Khelele somakanda nenkaye.
Yeah, kuStudio 7 ngiyabingelela lenjani basakazi labalaleli. Hayi, mina ngiyaphila okhuluma ngokhumbulane encike ngikhuluma ngeGaborone kwele eBotswana. Hayi, kwezelizwe lakithi akula nto engayitsho ngoba vele ukukhuluma ukuchitha isikhathi. Ngiyabingelela kuphela izihlobo zami, ubaba usekamuzi esiyadinda esigabeni sekhidede usidanda. Ngiyambingelela ngithi impilende kuwe ba bingelela umfowethu sahlengile laphana labantu abanye bese ngibingelela unkosikazi uNamethembe Methembe uThemba lethu lo iphokuhle ngiyalithanda abantu abami ngiyakuthanda unkosikazi ngithi impilende kini ngakhohle isicino sami nenelisi yakubingelela uba hayi ngiyabonga umswakazi ngiyabonga kakhulu inkosi ithele umusa.
Studio 7 noma tinted hello ulukuza amokhuluma ngendaba le yalamankazana la akhohlakela abolile ngakhuluma phela ngabhekisa kubaba ugawulo lo baba uthume ukuthi bona bayiphendula bathini ngendaba efana lalena ukuthi thina ngoba bahlala besiguguzela ukuthi sihloniphe sikhuluma into ezirayi bathini bona ukushuma lo gawulo ngomsithele ukugcwele bona amashona kodwa babuye endaweni yethu bezositela ukuthi isacheke thathengisa ijuwe. Last time ke baphinda futhi bakhuluma bayenza yabafaka ikhanda lika Nomzana uShabangu ikhanda lika Kalobhengula bothi basidelela baqala ukusidelela mina ngokuphawula kwami futhi ukuthi bebolele ejele la mantombazana ngoba basidelelile kakhulu basikhumula ingubo zokugqoka impela basahamba ze sahamba nqondo yacela kuphela kubona ukulungiswa kuphela kwenziwa impela yafisa ukuthi ubone ukulungiswa kwenziwa ngoba next time abantu bazophinda bayenze ukudlula lokho abalamthetho unqakhuya abantwana abangalamthetho khuluma ngalabo abantu abanjalo osasubisele emuva indaba yokucwasana bese ngalayo le ngqondo le kodwa bayasihlokoza mpela ngomunwe umathintitha lo okhuluma isiZulu laseMandebele.
Sanibonani, ngithanda ukwazisa ulingelela imuli yami yakungwinya Yabonini ukuhlanganisela usasichovile uGonyoni ugogo nasithwala unathimba Ndlovu samadambelela Ncube bonke abenza uhlelo lukaqogelela kuwadi 19 lapha eDaluka lubhanga ingakhohlwa usa Angel yena engumandla enkosi Nyoni ubuthemoya emabali emapostolini ungwenya egoholi usimanda malava Stripproti, Sairik, ngiyabonga kakhulu esithandathanjini lapha emapostolini imomoveni ngwenya edaluka lapha awe
Studio 7 ngibingelele kubasakazi bethu ngibuye ngibingelele lakubalaleli ngingumama nami ngizehlisa ngizithoba ngilesikhalazo lapha ngesikolo sethu seMpanetsiba secondary sisendaweni yaseCholocho induna yethu ingutategulu ubaba umsigane ischool fees esisibhadaliswayo kulesana sikolo singaphezu kwamandla ethu so angazi ukuthi singathola sizobani singabazali ukuthi singathola sizobani ukuthi mhlambe kube khona mhlambe abazomthetho abakhangela ngezemfundo ukuthi besondele kuleso sikolo isikolo be school fees besisibhadala 800 kunyaka odlule manje school fees buya sithi 1040 besenza njalo abasitshele singabazali kusase nesikhathi o isikolo mazivala kungo December ukuthi hayi isikolo mazivula school fees sizaba imali ethile sesibhadela school fees sasivele sisibhadala sebeqotha abantwana bathi kufuneka enye imali so bengicela ukuthi lisisize khona apho Studio 7 uma kuyikuthi kukhona indlela mhlawumbe enye okufanele ngithole khona usizo lingangceda ngikwazi ukuthi ngingilayele ngiye lapho ngingathola khona usizo ngoba sesithwele nzima ngemali esizifuna esikole singazazi ukuthi imali zani ngiyabonga
Studio 7 ngifuna ukuphawula nami ngaleyo ndoda engumdenda leyo hayi ayihambe iyophendula imibuzo leyo abazombuza yona uright akahamba ayobaphendula angabasabi akayobaphendula abaphendule futhi impendulo ezo abazosutha ngayo abazoyisudisekayo bazigcine bebona ukuthi hayi ikhona into abayenzayo engajabulisi sizwe samandebele uright hamba uyobuzwa ndoda uphendule futhi ngaleyo ndlela ophendula ngayo hayi sikumele ya ukhuluma noJuma ula eJohannesburg
Studio 7 mbingelele futhi ngicela leli jaha leli uchabangu lo eke sihloniphe ngathola isikhathi chabangu sicela usihloniphe baba ungathengisi ilizwe ungamile ezani ngoba kulantoni oyenzayo ukhanya vele uthengwe izani wena ukuthi udilize i-CCC ezama ukuletha inkululeko eZimbabwe abantu behlupheka kangaka chabangu ungathola isikhathi usihloniphe ubisele imali le yabakuthenga ngayo chabangu abantu bezani mnangagwa lo wakuthenga ngale umali umnangagwa wakho lo usehluleki leso singumnangagwa uyahluleka lo mnangagwa wenu lolo lutshontsha amagolide ziyathengisa phetheya izidlela linezeni izisho ukuthi zilale zibomvu ziqumbile abanye abantwana behlupheka bezimbabwe cala isihloniphe bantu bezanu lonke nje bantu bezanu masotsha apholisa loko lama-infomu apangukileyo ningathola isikhathi lisihloniphe mapholisa eloko litsha abantu lincindezela kahle kahle nayo thithi lingamaswina namashona yekelani kusidelela amashona asideleli mashona lonke bomnangagwa lina sicani asideleli lina kuzaliphelela akukho kungapheliyo madoda kuzoliphelela bomnangagwa sizozohlupheka sizotsha elizweni likankulunkulu unkulunkulu uzolitshisa kabuhlungu kabo sizolitshawa sazolubi namashona othuvi
Hello Studio 7 okhulumayo nguThemba Sibanda ngifuna ukuncedisa umdala weMRP uMdenda Chilumbo ngithi mdala wena hamba ungabi lovalo lathi sokumele sibambane njengabantu bemathebelelendi even sikhone ukubhala incwadi sihambise kwele South Africa kule sibonele esihle esenzakale South Africa esingakwazi ukusiyenza lathi umnangagwa kasozi ebuse ngenduku yensimbi autocratic ukuthi abanye abantu bengakhuluma kubi bayablema yena 2022 uthi abantu bemathebeleni bayela umlandelo uyabaqhuma amakhanda wabuza ukuthi abantu abangasekeli iZANU-PF bale flag yabo yini ongathi ufuna siyenze into yakhe yena yathi siyakwazi ukuzimela sodwa vele esesukufuna ukuthi ngathiwa kuyaqunywa esentra sizimele sodwa singabantu bemathebeleleni sodwa
Studio 7 njani abadlaleli babasakazi bonke Studio 7 okuqala mina ngifuna ukubingelela ngiyabingelela hlobo zami zonke ngezikhona indawo yonke esengisiya ezindawo ezimbabwe ezindaweni yasemkani ezimangeni lapho kuledadewethu khona unamtobeza emakhweni ethu, sasiphatha mama nabantwana abathi ukuthi iminezi sithi bantu abami ngiyazithanda ngibusela impilo enhle ngibe sengisuka lapho ngiye esigazini ngiye endaweni yomthwalo usekuyemele yeti ubekhona ngiyemelele odade wethu nenkosi lathi umasipholo ngize ngilele nabantu abakhe abathi ukwethemba amakhiwo nobezuthu futhi ngiyazithanda nonke ngikosebenze nomehle ngisuka labo ngiye esikayi esesakayo ngike ngivule umnawethu unamadala labantwabethu abathi umadala igunyane umakala okwezile ngisuke lapho ngiyelele amaphisa ngiyelele umnawethu sekamadala futhi ngiyethu ngiyazithanda ngiyazithanda lokuthanda ngiyabonga ngiyabonga nale bayibona ngakhule besejanele mayengaba ngiyelomaisakazi.
Lawo-ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, owayengumongameli welemelika umnumzana Donald Trump unqobe ababili abathi umnumzana Ron DeSantis lonkosikazi Nikki Haley kukhetho lwakuqala olokudinga ozamela ibandla lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli welizwe oluzenziwa ekupheleni kwawo nalo umnyaka. UTrump ulandelwe nguDeSantis kwagcina ngoHaley. Ukunqoba kukaTrump kuza ngesikhathi esetheswa amacala afika phose ikhulu abhekane lawo emthethwandaba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazo yomnumzana Tim Moringai ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Mina mbona ngathi nxa sokusiza umhlaba wonke sokuhlangana ama-states wonke kuzaba lobuzima. Ngibona ngathi izinto ezimlandelayo lezi ezinje ngokuchaya iWhite House ngoJanuary 6, 2020 laphana, mbona ngathi izinto ezizamdonsela phansi. Nxa kuyilizwe ngelizwe ye, kodwa nxa sokungumhlaba wonke mbona ngathi kuzaba lobuzima ukuthi abuyele laphana anqobe uBiden.
Kodwa nxa sikhangele lona ibandla lama-Democrats siyabona ukubana kungani kuloku khonona ukubana umongameli Joe Biden usekhulile. Ubona ungani akusoze na kudelise inhliziyo zabanye bengamvoteli?
Ye, kungenzakala ukuthi kube yikho lokho ukuthi bahlehlele emuva. Kodwa ngibona ngathi bazafuqa sokusiya ekugcineni kokhetho ukuthi kukhanye ukuthi ongaba ngcono ubani phakathi kwabo bobabili. Bonke sebengamaqhegu, liqiniso lona leli ukuthi bangamaqhegu bobabili. Kodwa-ke ngibona ngathi ama-democracy nxa abakhokheli bakhona bengakhononi bazazama ukufuqa kusiyafika ekugcineni.
Uxolo-ke lo kasimnumzana Moringai ngumnumzana Rafael Mthombeni ocubungula izombusazo ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekhona pha kwele Melika. Okumanje ngamafitshane ke sikhangele amaqembu azadlala kusasa kumidlalo yenkezo ye-Africa Cup of Nations. Kule midlalo emibili nje kuphela kusasa, iqembu le-Morocco lizadibana lona lele-Tanzania kuthi ele-DRC lidlale lele-Zambia. Lapho-ke sesigqiba uhlelo lwethu lwalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo kuhlelo lwethu lwalamuhla. Ibandla le-CCC lilandula imbiko ethi seliguqule ibizo lathiwa sokuyi-Democratic Alternative for Zimbabwe, abanye besithi DAZ ngamafitshane. Lokhu kulandela umbiko owethulwe ngumsekeli wesikhulumeli umnumzana owethule umbiko lo esithi umongameli webandla nguye umongameli we-Democratic Alternative for Zimbabwe. kodwa ke bayalandula bathi hachi ube ngatsho njalo. Inkampani yakobulawayo ethiwa Plone Motors ebifake umlayezo ukuthi ifuna ukuqatsha umuntu owazi ukukhuluma ulimi lwesishona lesikhiwa kuphela. Seliqolisile ngomlayezo lo, kodwa abesindebele bazonde baganunwabo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje. Abangenelisanga uzwa indaba zethu lilakho kuzilalela ebulenjini ku-www.voandebele.com. Olivalelisayo ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye kumbe ngo 7:30 ntambama lamhlanje. Silazo ezinye. Igama ngu Chris Gande.